kuqakathekileyo kileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo ingabe uyatshayela yathi imota kumbudlula ihamba ngenyawo kumbe ngezinye indlela okumqoka ukuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki engozini ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi ingakwenzakale ingozi yomgwaqo izimoto zazisifo ukudlula mathayana nje zingasakhangeli ukuthi omunye uhamba njani kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi kuthi engiwakhonokho so ngakuzukuthi umuntu udlula ngemota yakhe kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe ayicintshe athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengenile ekuncediseni labo abalimeleyo okungaba
umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani
isikhathini esiningi kuyaye kulabantu alabe begombolozele khonapho bekhangela yazethathini isifanekiso kumqoka ukuthi azibike njengomhlengi njengomuntu okwazi esingathi yi-38 okuyinto esikhangelele ukuthi umshayeli wonke olocwenge lokushayela imota elizweni kumele abe esazi i-38 kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba pound khona ngesikhiwa ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo zona imota ezingene engozini le zicitshiwe yini bacitshe amakhiye ama-handbrak aba-oni zafaka kunje lezinye emavirini ngoba esikhathini esiningi abantu bayalukala bethuleke ukunanzelela khonokho imota engene engozini ibihamba ingananzelela umuntu isigqoka abanye abantu kumbe kusekugqamuka umlilo khonapho so kumele abantu bafake abalimeleyo bafake lapho okuphephe khona nesigiswa-ke likhangele ukuthi balimele njani bancediswe kubizele i-ambulensi ukuzonceda
ibiza njani i-ambulensi njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu
kumele abantu bafonele i-ambulensi esingathi kumele abantu bafanele beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo and lapha ezimbabwe silama-ambulensi ambalwa agoqele esezinjenambulensi omanzi o-8 o-emrado o-50 obarari futhi osibulawayo futhi osimithari futhi osigweru lamanye athiyathiyeneyo kodwa ikhona okuthiwa yi-emergency number leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe i-emergency code only iyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo yakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayi isimo esiyingozi kumbe nakuyukuthi umuntu esebenzisa i-internet for example njengomzekelo engafonela u-112 i-emergency number yena leyo